Ngiyaphinga njengabantu abasesigabeni abesiqhelile nasemapholiseni ukubana ba-investigate kuhle indaba leyo. Sasidiniwe ngoba nxa umuntu elokhu ethengisela abantwana izidakamizwa, abantu abafaye ngabantwana abasesigabeni sethu. Kunjalo sicela simcele kuhle, asimfuthi ngodlakela, hhayi simcele kuhle ukuthi hhayi akaphume esigabeni sethu ngoba funa ukuthi isigaba sibenzani ethule behleli kuso, hhayi khona ukuthi besesaba ukuthi bazabuyela bethenga njalo amadatha.
Kodwa lona uhlupho lolo ungathi lubhahile, kumbe sikhuluma ngabantwana abalihlekana abawathengayo.
Uhlupho lolo lamadatha lubhahile kakhulu, esikubo kodwa abantwana abasentumbane abathenga. Bonke labantwana bempophoma matshobane bathenga khona phana. Njalo futhi lubhahle kakhulu ngoba abazona lezi zigaba engizigambileyo sebafa. Njalo futhi bayaqhubeka besitha, abanye bayagula, abanye bayaba yizigebengu.
Kodwa ubufakazi balokhu libuthola ngaphi?
Amadrugs lawa nxa bewathethe kuvele kuyakhanya ukuthi ngamadrugs, ngoba indlela abantwana ezigabeni iyabe isihlukile nomuntu ongazange wanatha utshwala mbeni othethe enye isidakamizwa. So lapha esibona khona ukuthi amadrugs la abantwana ayaba engathenga kumbeni nomuthi wokukhwehlela kumbeni zimbanje, siyabona ngendlela abasebebhiheva ngayo vele. Even lokuphendula umuntu omdala babengesabi ukuthi lo muntu umdala abesiphendula, njalo futhi ngendlela abasebehleli ngayo uyabe sengani kuthiwayikusipha, uyabe engasamuvi engasayenzini, kodwa ubona ukuthi umdinga akucabangayo kodwa engakufuzisela phandle, uyabe kulokhu phanje ukuthi kuyamuzwa engqondweni yayo.
La mantombazana lawo athenga yini?
Athenga. Akukhethelekile ukuthi ngiyinkazana kumbeni ngumfana, bayabonakala la mantombazana lawo ingene khonaphana siyathenga izidakamizwa. Njalo futhi bayabonakala sebenzisa bezinatha, nxa ukuthi umuthi wokukhwehlela uyamthola la umntwana ey'nkazana zinatha zinisani umuthi wokukhwehlela. Nakuzimbanje uyamthola la ephakathi bedenga yena lanebhema zinale. Ngamaphilisi okuha isisi, ama-abortion pills.
Njengomzali ungathi lokhu ukhathazekile yini ngalolu daba?
Thina njengomzali ngikhathazeka kakhulu ngoba umuntu loba angaze asuke limhambise kwenye indawo, futhi ngisho ukuthi lalapho aya khona uzafika akwenu. Njalo futhi lingakwaniseka ukuthi ahambe endaweni abantwana nabo futhi bamlandele. Thina isinto esiyifunayo njengabazali ukubana amapholisa athathe inyathelo labo, a-investigate umuntu abisudaba lucazulule, nxa egwetshwa agwetshwe ngokufanele njalo futhi okuphephetheni, kube yisibonelo kwabanye.